uqondile umongameli nxa esithi ekakhulume ukuthi bona yabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu, kuyamele bakhutshwe bangabi khona edali lephalamende. Nazikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphatha ngezinye indlela, ngoba kumele amalungu edali lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha, betshengisa abantu ukuthi bameleni, bamele abantu. Ngabe siyafika edali lephalamende ukuziphatha kwabo kungabi yinhlambe ebantwini ababakhethayo.
Kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwaba kwenze edali lephalamende, akunjalo babakhawule?
Kulilungelo labo, kodwa ngase sifike laphana ukutheni sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani. I-constitutional court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke, bahamba le-constitutional court. Hayi, nxa belahle i-constitutional court Gibbs akusela mnye umthetho oyehlula, ngoba akula muntu ongaphezu komthetho. Ngezinye indlela abakwenza singaphezu komthetho, sebeyimthetho bona ngokwabo, sebethatha umthetho beyofuna ezandleni zabo. Ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe, ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi bakulungise ngokusemthethweni, umthetho wabalahla. Ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo, akula mthetho omalabo entweni enjengayena leyo. Kumele umongameli welizwe ahlonitshwe, anikwe indawo yakhe, ikakhulu nxa engena idale lephalamende atshengise. Umthetho okhona yukuthi kumele ukuthi abantu bahloniphe umongameli kube yikuphela.
Kodwa bathi linavumani mpela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda kwenziwa, bathi batsho njalo.
Kepsing ngathi mina nxa abantu belinebevume bona abasedale lephalamende bonke bangavumi ukuthi basedale lephalamende ukuthi ukhetho luhambako. Kodwa nxa bengene ephalamende bethi bona bakhethwa bethi bayatshengisela ngokuthi bona bakhethwa, hayi asivumelani lakho khonokho, ngoba konke kutho ukuthi ngezinye indlela nxa besitsho njalo batho ukuthi laba bamelanga besedale lephalamende. Nxa besedale lephalamende kumele bavumele ukuthi umongameli welizwe ukhona edale lephalamende.